Kusenzakala ukuthi Kenya kunento eziningi ongazifunda. Ipolitiki yeKenya inobandlululo njengeyalapha eZimbabwe. Kodwa eKenya asibonanga abebutho bephatheka kakhulu besithi bona njengamabutho bafuna kungene bani, kabafuni ukuthi kungene umuntu olama-credentials anjani. UKenyatta simbonile esenza ade kwenza ngenxa yokuthi ubefuna ukuthi ipolitiki yankona ibe ngiyeza imuli. Ukuthi abangibo labakibo kaOdinga bebe yibo abahlala bebusa iKenya. Kodwa okufune kwenzakele ukuthi intando kaZulu iprevailile, okuyinto enhle.
UOdinga yena ubephikisa impumela yalolukhetho, kodwa sibone esamukela isinqumo senkantolo yeSupreme Court esokuthi hayi unqotshiwe. Ungathini ngalokho?
Kuyinto enhle ethengisa ukuthi abantu bayalandela isisekelo, bayakwanisa ukuthi inkantolo zabo bezibone ngokuhlukeneyo kuleza la. Ngibona ngazathi laye uhambile usuthisekile ngalokho inkundla ekuthiloyo. Akufanani lalokho okwenzakala kuleli ukuthi inkundla amakhothi ayabe engani athatha ama-instructions kosopolitika.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathekile kumkhosi wanamuhla. Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo nxa besiya emkhosini enje, kukhona yini okunye lakho ababe belanda ukukufunda kumbe babe behamba nje ukuyakholisa njengabantu abanxusiweyo?
Abanye bangabe befunda kodwa abakithi akulaluthi abalufundayo bayabevakatha nje. Abakithi hayi asikhangelelanga ukuthi laba kulento entsha abangayifunda bangahamba bengaphi, njengoba uMzila ehambe eRwanda wafika wakhuluma something, kodwa uthe efika lapha idimoni lobugebenga lavuka waqala ukukhuluma ngokubulala abantu. So angikholi ukuthi ungathi ngabantu othi bengahamba ngaphandle kulento ababuya beyifundile.
Siya kukhetho nje njengeZimbabwe ngomnyaka ozayo, ukukhona yini ongathi singakufunda kukhetho lwaseKenya?
Akulaluthi esingalufunda, ngoba ungakhangela iKenya umongameli bangkhona kabakhuthazi abalweli benkululeko ukuthi behlukuluze abamabandla aphikisayo. Kodwa lapha uyakhangela uyabubona ukuthi daily abaphetheyo uma bekhuluma bakhuluma ngokuthi kuhlukunyezwa abanye abantu ezinye izizalwane zelizwe.